So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakhiseneleyo abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni abasimagulwe ngomalayitsha. Lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana loChinono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu waqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2,296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale baligcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa lomfundisi Angriston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandelenini iziqondiso, sekelenini ukupolitiki, ufake ipolitiki lapho engekho khona. Ukuze siphile kuzasinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi siphila, kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isali izano yakhona lesi sithi sifuna ukuyigipha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane, lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungela muntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akulalizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanti njalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo zethu nje kahle kahle zivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakhiseneleyo abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni abasimagulwe ngomalayitsha. Lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokhubhane lwe-COVID-19.
Lo mfundisi Angriston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende kodwa ukuthi babeqhuquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokho kodwa ngababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho. Umnumzana Ngarivumelo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuthiwo ngabanye kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
Of arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. Its particular interest in this one person is curious in the least.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ukusenjalo intatheli izindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi ayephathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye sixoxa lo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopo Chingono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana lo Chingono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopo Chingono ubesithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokhu asikuboni, thina sithi hayi lokhu esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokhu, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopo Chingono. Hopo Chingono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye-mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopoChingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lo obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kuloku botshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kwintatheli izindaba ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakuthisela behle bengabona ukuthi ukwethisela akusebenzi, bayakutshaya, bengabona ukuthi ukutshaya akusayenzi. Yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itai Dzamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga into esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentatheli indaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingichaya hayi asikhonte right u Blessed Mhlanga ubothele uthwa uyazenzisa uzenisangani kazenisanga lutho efika ku roadblock efika emapoliseni ukhipha i press card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuza udlule amaphoyisa athi uthwa uyazenzisa kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mhlanga njengesikhulumi sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi cela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi shiyani intatheli zindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethu sebe uPlessen Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association njenge-Young Journalists Association sikhala lo opotshingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo.
Lo nguLeopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba e-Young Journalists Association. Kwezemaphandleni, indawo yokulima ngokuthelezela eyethuli makwe irrigation scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osokubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imakwe silomnyaka ingelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuse injini zayo kule ndawo. Lanxa incingo zamagetsi sezabuyiselwa, injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi. UNkosikazi Shila Sibanda ongumgcinisihlalo wekomiti yethuli makwe irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo.
Xa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwithi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela. Kathe sesikhayelela kungasiyahlanyela i-green maize ngojulayi Agasti sokuyehlule lapho futhi. Ama-plot holders wonke yeskimu sonke ayi-484. Sizazi sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sisiyadinga ukudla izitshiye bombhida sesibadinga katshane ematopo khona. So siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesibuye lo mkhuhlane sikusifaka kwenye iriski sini.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Ilushongwe iyathola ukudla khona la. Konmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emchabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu silima iwithi lapha kakhulu so abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapha omatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle.
Ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela, ukhansela kaWard 8 eMakwe uNkosikazi Rachel Ncube uthi ithuli makwe ibiyisiphala sezansi emaNdebeleni ngoba umumbu obulinywa kule ndawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe ese-Grain Marketing Board GMB.
Igesini yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithanga 400,000 tons ebesikwanisa ukuthi sifake emchakezi mission sifake esibhedlela eGwanda supply ukhiphkini silomuzi wezintandane lapha siwunike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hayi besiyisupply siyidonatele besokusithi kati-ke bona owathi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu eGwanda.
Usobhuku emswelamanzi uMnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi.
Sicela ukuthi abantu bezesi abasihloniphi babuye bazathatha lapha insimbi yethu ayilapha phakathi bayahamba bayefaka kwenye irrigation abasafuni ukuthi bayibise back abasasihloniphanga konkwayo ukuthi badelele kakhulu lokucela eziphatheni imandla zangaphandle ukuze sincedise ucuko losolubolile singathola ucuko olutsha lingabhoda nje lucuko likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza nabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babeya lencingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagetsi awakho sizilimele ngezulu.
UMnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi eMakwe laye ukhala ezimathonsi ngokuzelakala kwamagetsi kulendawo.
Amagetsi into esibe big challenge esigabeni sethu kakhulu. Okungaka ukuthi sokusiplanela business because noma singazama ukuthi siyarana ama-business ethu through ama-generators it's very difficult because the profit at your that's where you get the necessary for uthenga i-fuel to run those businesses. So kuyasilimaza kakhulu okwamagetsi. Sakwanisa vele ku-operate ama-business ethu.
Abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi. Umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo uManjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ibuzelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil transformer, kodwa uthi sebeyitholile njalo ngasensuku zatshwala engakabuyiselwa amagetsi kulindawo. Kusenjalo amapholisa asekhuthaza iy'nkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imngcele ngokungekho emthethweni zingene elizweni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu.
Sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate awareness, ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba. So sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalaba nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane, ngoba umkhuhlane lo esisiyananzelela ukuthi sokumemetheka.
Sebe ngamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo, labulala umntwana oyedwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba ziyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association. Sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act.
Banzima kulaba abaqaphayo abathenga ukuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo bengaphathanga amaphepha awakhwabileyo, ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eizobe icheck-a konke ama-passport, ama-declaration, yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry. So kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS, i-Home Affairs, sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene. But le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry. Le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela, kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa, banamandla ukudlula i-SARS, banamandla ukudlula i-Home Affairs, banamandla ukudlula amasotsha, ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search, bayakubopha bengakucabangela nje. Labantu bayakubopha noma sikhathini, bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzela e-border.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule leyi bill?
Bekunokukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la e-South Africa zingadeclarewanga. Kube kunokukhala kakhulu kubantu bala e-South Africa ukuthi abantu bayangena bengenawo ama-passport. So i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni, kodwa idili leli akusho ukuthi idili la lika-2020, idili leli liqale ngo-2016. So akusho dili elintsha, but baqede kuliyenza ngo-2020 upresident walisayina izolo.
Manje ngokubona kwakho, abeZimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa. Ibhili leli lizaba khathaza okunganani, sizabona nabe sibabalutshwana.
Bazobabalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla, kuningi okwenzakalayo plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinormali ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe njengoba kuyabe sekunenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangakhambi lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ngani iziphathamandla zenhlanganiso leza kunjwa azona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethathu. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni okokuthi umuntu engaqinanga othenga ukuthengisa bengawa baphinde bengasathenga ukuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibone ukuthi vele bazojwayela. Hhayi, ibhoda 2 weeks kuphela bayabe sebejwayele nabo kuyazo sokudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona esizwa kuthiwa kuyadluleka, abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bayabephezulu kwamasotsha, bayabephezulu kwamakhezi, bayabephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo eborder. Bazoba kuyibo abanikazi beborder. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi beborder yisazi, yi-Home Affairs ngamapolisa. Bekungakwaziwa ukuthi iborder yekabani.
Hayi, kezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona. Lisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopani Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Sanibonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo ngise-England. Abantwana esabasemakhaya asebekusile koBulawayo sabesekula bona down, kodwa okay, indlela uma ngusasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha kusaseyikobumbane, sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela ukuthi babe labantu ababaklinewelayo, babe labantu ababephekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle okay bayendlula imbheda, but babe kwaku, that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenzi. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbheda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuze ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona. Into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zenezi ezincane, abanye bala 1 or 2. So into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona okwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2. So sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa. So ukudla badla ukudla okuningi, njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations. So yikho khonapho esilela khona. Abazali abatsha labana abahlala labo, so bayafundana bonke abazali labo, bafunda abantwana, abantwana bafunda abazali. So yikho esibhekane nakho kwakhathesi. Senzile konke ekufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe
lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through ama okay application form senze ama interviews sikhethe sabakhethayo then sihambe through ama police check ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession ujasuye kumsebenzi sezojoyina thina ule lokhu zeni i-agriculture has got a degree in agriculture so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya umama ungu-teacher we-ECD so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhu zeni abalama strong Christian values esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha
siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembo i-internet kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini ikakhulu lo oya ekolitshini
thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu weli lo oya enasti usekhulile silethemba ukuthi yena yimay catch up ngcono kulalaba abasasephansi kusasekude kubo bonke okay besilomunye umuntu obuya ko IT education in Zimbabwe from Harare obeqala ukufundisa ama computer lessons bonke babonakala baku level efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi singakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa icomputer lo ose university mina ngilethemba ukuthi uzakufunda nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu andingakufunda most kuyisebenza kakhulu since university and I managed to catch up I think ngoba akayenzi ama computer studies wenze i business something in marketing so he will catch up laba bancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba ama lokuzeni like silaba ku form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala isikole sivalwe ngabo March so from there kuze kube khathisi abantwana abafundi inabantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama resources so basemuva kakhulu okwakhathisi ngendaba yena le ukuthi kune lockdown asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungu-teacher yena vele by profession kubhodi yethu sinabantu abangu-2 abangama-teacher by profession so okwakhathisi yibo sebesibasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda i-Ministry of Education yasiyela ngama-radio kusho ukuthi kuzoba lama-radio lessons which abaka-access at the moment kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi labo bazo-accessa then okunye kube khona ukuthi bebenzisa ama-homework bebebafundisa khombana besendlini
liluthola ngaphi uncedo elilusebenzisayo abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngaphi
i-Mopane Foundation survived this far ngama-public donations sihlala sicela basaportwa ngabantu across the globe so la manje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond ama contacts ethu eZimbabwe o admin person wethu uSiphiwe Nala inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078 566 7402 ngiphinde futhi 078 566 7402 ofuna ukuthintana nami mina nginomsaneke ngise England inamba ikhodi yami ngu 44 inamba ngu 74 50 28 7082 ngiphinde inamba 044 74 50 28 7082
Siyabonga. Leyo bekuyingxoxolo kusasana nomzane kevani. Isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation. Sixoxela eSebilitang. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi intatheli zendaba uHopo Elchinono kanye lo mnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.